sibambane lebandla esisebenzisana lalo abase-London, England, ubishop wabo okhona ngale izolo mhlaka 24 sivukele eKami Maximum Prison, lapho esipheke khona saba le-lunch eKhrisimusi namantu ababothiweyo ama-inmates angu-700. Namhlanje mhlaka 25 ngelanga leKhrisimusi enkonzweni yesibambane lenhlanganiso ye-Scripture Union labantwana laba abahlala ezitaladeni, sibe sile-lunch labo futhi sivela khona manje besibasebha sibaphekela. Saba nesikhathi esihle kakhulu, kwahlatshelelwa labo abanye bangikhona bavuya batshengisa ama-skills abo, bashaya amapiano, wabamnandi kwabanjiyana. Silabo sikhumbula ilanga leKhisimusi ukuthi uJesu wazalwa, njalo uNkulunkulu wabonakalisa uthando. So-ke nathi njengamakholwa besibonakalisa uthando kwabanye bethu, kakhulu laba sebekuhluphekeni njengalaba abase-entilongweni. Sithole kulabanye abantu obamuntu ole-6-7 years esejele ongazake avakashele ngisho layisihlobo, kube kuthinta kakhulu enhliziyweni ma kade silabo, bathi bajabule kakhulu. Vele injongo yethu bekukuyabakhuleka lokukhulekela lokubakhansela, sibanika lokho okuthiwa ngesilungu i-psychosocial support.
Sinjani isimo salabo abasemajele kanye labantwana laba abahlala ezitaladini?
Uyabona ukuthi uhulumende uyazama ngalokho alakho, kodwa kakufani lamajele amanye amanye amazwe njengabo-South Africa. Kodwa kungani kulo mehluko nje, ikakhulu isimo sokukhululeka, ba-traumatized abanye bakhona. Into abanye bakhona ngabantu othinga uzuze ukuthiwa umuntu lowo khonapho uyafika nje kodwa kalacala, uyabe bothiswe ngabantu abale mali. So ingabantu bakhona abanjalo bazi uyababona ukuthi ubadabukile basebuhlungwini. Bese ngisithi laba abasitwana abahlala esitridini, abanye bakhona inhlanganiso le-Scripture Union iyabathatha ibakhiphe esitridini ibahambise ezikolo, babuyele esikolo. Abanye nje besengile bhendi nabo, mina phela ngiyadlala ezamacaco, mina ngidlala ipiano, abunye layo dlala eceleni ngabe sihlabelela. Engikholelwa ukuthi inhlanganiso le-Scripture Union nxa ingaphathiswana layo ingancedisa abaningi kakhulu abantwana babarehabilitate, babahambise esikolo, abanye bababisele kubazali. Okungumsebenzi okufuza ukuthi ngabe sonke njenge-society siyaweza ukuphathisana nabaswelayo nabahluphekayo.